And so the point was, he missed enormous opportunities and kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all
wadlalisa ithuba lokulwisa lomkhuhlane etshona etshela abantu izinto ezingaqondanga esithi umkhuhlane lo uzaphela ne-Easter. Wathi njalo nxa sokutshisa uzanyamalala okwamasalamusi. Ulokhu esitsho njalo lakhathesi. Okumele sibe sikwenza ikuthi sibe sidonsa kanye kanye njengelizwe. Kazange akhulume ngokwakumele kwenziwe. Wazihlupha kakhulu nge-stock market esithi engakhuluma ngengozi yalomkhuhlane i-stock market siza kuwa.
The market would go down, and his barometer of success in the economy is the market.